Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 kumbimbitho 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi khalisa kakhulu okuthiwa yi-on-call allowance, ukuthi udokotela nxa ekukholi kunguye ofonelwayo sonke isikhathi ebona izigulane nganikwe inani lemali elinganika ingconywana.
Odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuvumelana lohulumende ngodaba lweholo emhlanganweni abawenze izolo.
Siyathaba ukuthi ilanga lelikhona, ilanga elikhangelele ukuselebrate omama, kodwa isikhathi esifike ngalo lonyaka ilanga leli lifike ngesikhathi umama umakhuphe ekhanya elokuhlukuluzwa okungapheliyo.
Kunanzwa ilanga le Women's Day kusasa, abanye besithi ukutshaywa kukankosazana Thokozani Khuphe kuveza ukungahlonitshwa kwabesifazana kwezombusazwe eZimbabwe. Iziphathamandla ze-MDCT ezetheswa icala lokubangela udlakela kobulawayo zizamiswa emthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla le-MDCT ezilitshumi lane ezibotshwe izolo emini zisetheswa icala lokubangela udlakela emahofisini aleli bandla kobulawayo ngesonto zikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Iziphathamandla lezi zigoqela umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Gift Banda lokansila kaward 1 umnumzana Mlandu Ncube. Ababili laba labanye babo betheswa icala lokutshaya abasekeli bakankosazana Thokozani Khuphe. Bona basekela umnumzana Nelson Chamisa, yena olwa lo Makhuphe bebanga ubukhokheli bebandla. Odokotela bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngoba uhulumende ehlulekile ukulungisisa izikhalazo zabo emhlanganweni abawenze izolo. Odokotela laba bakhonona ngemali abayiholayo besithi iphansi kakhulu. Bafuna njalo ukwengezelelwa ama-allowances. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela lokhu sokubangele udubo olukhulu ezibhedlela zikahulumende ezifana lempilo kobulawayo. Isikhulumeli senhlanganiso emela odokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya uthi uhulumende kumele elungisise izikhalazo zabo ngokuphangisa ukuze bebuyele emsebenzini.
Emveni kokuba sibalobele incwadi ezimbili, kahle kahle bekungakazwakali kuhle ukuthi bayenza yini ukuthi siqede lolu daba kuvunyelwane amadokotela abuyele emsebenzini.
Kahle kahle likhala ngemali lithi iholo lenu liphansi kakhulu. Yimalini eliholayo njalo lifuna ukuholiswa malini?
Engingakutsho ukuthi asikhali kakhulu ngoholo esilibiza sithi yisalari. Kodwa okusikhalisa kakhulu okuthiwa yi-on-call allowance, ukuthi udokotela nxa ekukholi kunguye ofonelwayo sonke isikhathi ebona izigulane for sometimes isikhathi esingafika amahola angu-24 kusiya ku-36 hours. Kanikwe inani lemali elinganika ingconywana kulaleyo akade besinika yona, ukuthi nge-30 minutes ubuphiwa inani elifika ku-75 cents ezibuya ziyi-transfer. Ngo-2014 sasivumelene lohulumende ukuthi bazoyengeza imali ye-on-call allowance, kodwa uhulumende lanamuhla akakafiki ebangeni lokuthi ayiyengeze yona leyo mali ye-on-call allowance. njalo besikhala nge-risk allowance, i-medical allowance yokuthi nga udokotela esebenza endaweni ezi-exposed njengesibhedlela sona leso kungela njalo izinto ezikwamileyo, kungenzakala ukuthi udokotela egcine egula ngenxa yokusebenza lezigulane ezingaphilanga kahle. So besicela uhulumende ukuthi bayikhangele imali yakhona yona leyo, ngoba ayikwanisi lokuthi iyenzele udokotela le muli yakhe, ukuthi bakwanise ukubhadala i-medical aid engenza balatshwe kuhle kuhle. Njalo sikhala ngama-allowance okuthiwa ngama-rural allowance abodokotela abasebenza emakhaya. Sisithi nxa udokotela sesuke wasebenza emakhaya uzabe ekhangelene lama-costs ahlanganisela ukuya khonale emakhaya lokuhlala nje endaweni esemakhaya. Odokotela kuyabe kubanzimele ukuthi besebenze kuma-conditions anjalo, so bebecela labo ukuthi bengezwe yena le-rural allowance isuke ku-$16 le asebeyinikwa.
Uhulumende elitheni kuye?
Thina sithi kuhulumende silethemba ukuthi sizasebenzisana kuhle njengeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sifuna ukuthi silungise i-health sector yethu, sikwanise ukunika abantu impilakahle enhle, silezinto ezikwanileyo njalo sinabantu abajabulileyo. Siyazwisisa nxa ethi akalayo imali yakhona, kodwa besisithi kuyona leyo alayo kayenze imizamo yokuthi odokotela labo basebenze bekhululekile, bengazihluphi ngokuthi ezindlini zabo bazathwala nzima ngokudinga futhi njalo enye imali. So besicela uhulumende ukuthi ehlale phansi lathi sikhulumelane, sivumelane, sibuyele emsebenzini masinyane.
Udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ngaphandle kokukhalala umsebenzi kwabodokotela, izibhedlela eziningi eZimbabwe zibhekane lokusilela kwezinto zokusebenzisa ezifana lemitshina yokuhlola izigulane. Isibhedlela sePlumtree District Hospital ngesinye sazo. Kodwa isibhedlela lesi sisandathola usizo lomtshina wokuhlola igazi kunhlanganiso yePlumtree Hospital Helping Hand. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso, umnumzana Difa Dube.
Okokuqala, angibonge abantu abekulilima, ngibonge labantu abemangwe abazwa umkhosi engawuhlabayo ngaphansi kwebala elithi Plumtree Hospital Helping Hands. Bawuzwa lowo mkhosi, basondela, sabambisana izandla, saphosela amasenti, sawahlanganisa lawo masenti ngalokho esesikwenelisile ngaleso sikhathi. Senelisa ukuthi sithenge umtshina othiwa yi-vital sign monitor. Ngumtshina ohlola ukutshaya kwenhliziyo, ngumtshina ohlola igazi lakho ukuthi lihamba okungakanani. Ngumtshina olomsebenzi olohlonzi oluphezulu kakhulu esawuthengela isibhedlela sePlumtree.
La uthenga ngemalini ilomtshina, njalo kuyini okunye okudingakalayo okusilelayo kulesi sibhedlela?
Umtshina sawuthenga eSouth Africa, sawuthenga ngemali ethi 15,700 rand. Sacela ubaba uMoyo wasithwalela umtshina lwana, wabuya lawo ekhaya, wabuya ngendlela eqondileyo. Imali sayireyiza, kodwa sayireyiza ngesikhathana esincane, kodwa-ke benelisa abantu ukuthi baphushe imali ukuze kuthole imali engayenelisa ukuthi ithenge leyo mtshina. So kwaba lenye imali njalo eyasalayo. Leyo mali eyasalayo sikhangelele kathesi ukuthi siphindezele futhi leyo mali. Imali esasalalwa esikhwameni imali engange 11,000 rand. Yela leyo mali sikhangele ukuthi njalo sithenge into ezifana lezingubo, sithenge lokunye njalo, ngoba izinto ezidingakalayo laphana esibhedlela kulezinto eziningi kakhulu ezidingakalayo. Okokuqala engingakutsho, kudingakala into ezifana lengubo, njalo okunye ngabona ezinye izinto ezifana lama-matras. Imbheda yalaphana esibhedlela isesimeni esibi kakhulu, ngoba ama-matras lawana ngendlela angakhona. Umatras wesibhedlela olalwa ngabantu abaningi abagula imikhuhlane eminingi ehlukeneyo, akufanelanga ukuthi kube yisponji lesana esingaphakathi. Kufanele ukuthi kube yisponji esikhavwe ngeplastiki eyenza ukuthi noma umuntu engabe mhlambe uyaginga, noma umuntu uba legazi eliphuma emzimbeni wakhe kodwa lingaze laphuma lingene phakathi kwesponji, liyenelise ukuthi odokotela labomongikazi balesule lisesephezulu. Kodwa esikubonayo laphana ukuthi izisponji leziyana sekuyisponji kuphela, ukuthi umuntu nxa engaginga noma mhlambe engamuphi igazi lisuke liyengela phakathi kwesponji. Asifuni ukuthi umuntu nxa engena esibhedlela angene elomunye umkhuhlane, agcine sesiyaphuma eselomunye umkhuhlane njalo. Namhlanje kulomunye ubaba obekade egula, lubaba uthe maye gula watholakala ukuthi akula ngubo angayembatha lapha esibhedlela. Ngasibuzisisa ukuthi ingubo zingapi, kuthiwa ingubo akula mchini okuwatha ingubo. Ingubo fanele ukuthi zihambe ziyewatsha koBulawayo. Ngaziwatsha koBulawayo kusala kungasela ngubo, kungasela ngubo abantu bengasela into abazimbathayo lapha eplan. So into esizama ukuthi siphindezele ingubo ukwenzela ukuthi nxa inani lengubo lithethelwe lawatshwa kube lezinye ingubo ezisalayo. Sizama njalo lokuthi siraise imali ukuthi sithenge lowo mchina kuthiwa i-industrial washing machine, osho ukuthi i-washing machine le enkulu eyenza ukuthi iwatshe ingubo into ezinzima. Ibe khona lapha eplan ukwenzela ukuthi kungasahanjwa kusiyawatshwa koBulawayo kodwa kuwatshwe yonke into iyenziwe kolapha eplan.
Abangathanda ukuphathisa bangaxhumana lani njani?
Sile ama-bank account. Sile bank account eZimbabwe, sile bank account eSouth Africa, sile bank account eEngland. Okwakathini sibe kusase yena la ama-branch amathathu. Kodwa bengixhumana lamanye amadoda ase-Australia. Labo bathi bayalungiselela ukuthi khona ngale bazavula labo i-bank account khona ngale. Labadoda ase-Ireland bazavula labo i-branch khona ngale. Sibe lama-branch kodwa wonke azabe ekhangela ukuthi ancedise uhlupho esikhangelana lolo oluseplumtree laphana.
Inombolo mhlawumbe zocingo abangathanda ukuxhumana lani?
Bengangithola kwezami number, then nxa ukuthi umuntu uyabe eseSouth Africa ngizamdirector ukuthi sengahamba noma ixhumane lobani. Kulamalanga sekulula kakhulu ukutholana labanye abantu ngale indlela ukuthi ayiWhatsApp. Nxa okhona ole WhatsApp noma mhlawumbe oyenelisa ukuthi afone noma athumele i-SMS engaxhuma kule number ethi 0044786569977. Ngiphinde njalo number 0044786569977. Engathumela i-SMS noma engathumela i-WhatsApp noma engafona, sizayenisa ukuthi simchumanise labantu abafaneleyo ababeseduzane laye ukwenza ukuthi basebenzisane kuhle.
Umnumzana Difa Dube ngoyinhlanganiso ye-Plumtree Hospital Helping Hand sixoxela eseNgilandi. Umphathintambo obona ngobudlelwano bele Russia lamanye amazwe umnumzana Sergey Lavrov ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe namuhla ukuyakhulumisana lohulumende ngezamabhizimusi kanye lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Umnumzana Lavrov uke wethekelela eZimbabwe ngo-2014 umbuso kamnumzana Robert Mugabe ungakawi. ULavrov uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende. Amanye amazwe aphetsheya asethumele iziphathamandla zawo eziphezulu eZimbabwe selokhe uMugabe ehluthunelwe umbuso agoqela elePilitanele leMelika. Sibuze incwethi ehlaziya ezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda ukuthi kuyini okungaba kujongwe ngele Russia eZimbabwe.
Siyazi ukuthi nxa ilizwe elinjengeZimbabwe kumba izwe laseAfrika elile mkhonomi omncane kodwa kulesikhangelelo sokuthi ungakhula lande ukubiza amazwe amakhulu ukuthi agijime angene lapho athole udla lokhulu. Siyazi ukuthi iZimbabwe ilama minerals lokho okugejwe emhlabathini okuthize okudingwa amazwe aphetsheya. Njalo siyazi ukuthi kule ndaba yomhlabathi lezinye inhlangothi ze-economy ezingafuna ukuthi kube lelizwe elikhulu eliphetsheya ngokuthi lisebenze kulezo nhlangothi. Khonoko ngibona ngani ikho kudingwa yiRussia. Sikhangele njalo ukuthi iRussia iyaphitsheka kakhulu lezi nsuku ekuthini ilingane kumbe lisane lamazwe afana labo United Kingdom labo America. Lokhu idinga ubudlelwano lamanye amazwe amasha. Ngibona ngani lokhu ukuvakatsha kukamnumzana uLavrov yikuthi uzama ukuthi alingane lelizwe elinjengeBritain elikhanya selithole ubungane obukhulu kakhulu lohulumende omutsha weZimbabwe.
Yiziphi inhlangothi izomnotho eleRussia elingaphathisa ngalo eleZimbabwe alubana kuthe kwaba lokuvumelana?
Ingathengisela ilizwe leZimbabwe izinto ezifana lezikhali zempi. IRussia njalo ingancedise kuthini ilethe izinto ezifana lezemfundo iITC esingathi imfundo zama computer kumbukezo kwa ma computer asukela kwele Russia ngoba sazi ukuthi lezi insuku iRussia iphetheke kakhulu ngokwenza imisebenzi yama computer eGNL yase America esingathi ngeyaphula engine khona ngibone ngani izinto iRussia edinga ukuthi iphiche ngokuzithengisa njalo iRussia idinga ubudlelwano lamazwe amanengi angadlilani lamazwe afana nabo America kakhulu ngendlela yokuthi iRussia ihlala isesaba ukufakelwa izijeziso zomnotho esifana nalezi esifakwe iAmerica kweleZimbabwe khonokho kwenza ukuthi ingabangani abangayithengisela izinto ezidingayo abangathenga kuyo nxa kuyikuthi isuke yazithola isesibangeni sezijeziso zomnotho.
Amazwe afana leBhilithane leMelika yebuya cha ukuthi kadlelani kuhle elele Russia. Ubona kusiba mhlawumbe lenkinga yini kulizwe leZimbabwe nxa selibhekwa ngamazwe afana leMelika leBhilithane wona asezama ukudlelana kuhle leZimbabwe.
Ngibona ngani ilizwe elinjengeBrithani lizaphitshe kakhulu ukuthi lizwisise ukuthi uhambo lukamnumzana uLavrov luzaphumelela yini njalo luzala nkomoni ngoba iBrithani iphitsheka kakhulu ngokuthi ibe yiyo ekhokhelayo njalo ephambili ekutholeni kusebenzelana nelizwe leZimbabwe lekubambeni izivumelwano zomnotho ezesosheni lezinye ezishiyeneyo. Ngibona ngani khonokho kuza kwenza ukuthi iBritain iphitshe kakhulu. I-America ngazi ukuthi isebenza izama ukuncedisana leBritain esikhathini esiningi kodwa okwamanje ngibona ezahlupheka kakhulu ngezivumelwano lemihlangano ezayenziwa nguLavrov iBritain ngesikhathana esincane esizayo. Angiboni kusuba lokungazwisisani phakathi kweZimbabwe lamazwe anjengabo Britain labo America ngendlela yokuthi lanxa kungaba lesivumelwano esenziwayo kathesi phakathi kukaLavrov lohulumende weZimbabwe asingeke sibe lempumela esegcikeni elandelayo ezasuka yisheshe. Njalo siyazi ukuthi okwenza ukuthi iRussia ithumele uMinister of Foreign Affairs uLavrov ukuthi izama ukuthi ithole izivumelwano ngokushesha kodwa siyazi njalo ukuthi lolu luhambo lokuqala kube lohulumende omutsha alusoze lube lezinto eziningi ezingaphuma kulolu luhambo. Siyazi njalo ukuthi iBritain isithumele iziphathamandla zayo kabili kathathu kweleZimbabwe njalo ilo meli weBritain oseZimbabwe ohlala esemhlanganweni lo president weZimbabwe lohulumende wakhe khonokho kwenza ukuthi iBritain ikhanye ngani isiphambili kakhulu ngokudinga udlelwano lohulumende omutsha kodwa siyakubona ukuthi khonokho iRussia isizama ukwenza kungaqhatheki kakhulu ngokuthumela umuntu onjengoLavrov ophezulu kakhulu kuhulumende weRussia.
Udokotela Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje umphathintambo obona ngobudlelwano baseMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson laye use-Afrika lapho ethekelela khona amazwe agoqela eleNigeria, eleChad, eleKenya, eJibuti kanye lele-Ethiopia. UTillerson uzakhulumisana lesiphathamandla zamazwe la ngodaba lwamalwa ecatsha esimoslem edlulisa amalawulo lokunye okuchiyeneyo. Amazwe omhlaba ananza ilanga lokuqhakathekisa abesifazana ele International Women's Day kusasa. Abanye besithi abesilisa baqhubeka bencindezela omama eZimbabwe bengafuna ukuthi bangene ezikhundleni eziphezulu kwezombusazwe. Bathi lokho kuvezwa sobala ikwalelwa kukankosazana Thokozani Khuphe ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT. Sixoxe lomunye wabalwela amalungelo abesifazana unkosazana Kimberly Bebe.
Siyathaba ukuthi ilanga lelikhona ilanga elikhangelele ukuselebrate omama kodwa isikhathi esifike ngalo lonyaka ilanga leli lifike ngesikhathi umama uMakhuphe ekhanya elokuhlukuluzwa okungapheliyo ehlukuluzwa ngabantu abangamadoda abakubandla leMDC. Sibona ukuthi umama kaMakhuphe ubegijinyiswa le emfeni kamongameli uTsvangira eBuhera. Langesande sibone imota kamama uThokozani Khuphe ichaye yabhokozwa amawindi and indaba zangkhona achayelwa zona izona lezi ze politics indaba zokuphatha isikhundla se MDC sokuba ngu president iparty enjenge MDCT ekhangelane lokuthi ibe iparty ekijimisa indaba zokuthi omama bebe lenkululeko iyiyo iparty ekhanya ilesandla esikhulu kakhulu ekweni ukuthi mama makhuphe abehlukuluzwa ngaleso sikhathi kuyadanisa kakhulu and omama labo kugcina kubenza ukuthi belahle ithemba lokuthi labo bebe lesibindi sokuthi labo bengaba ngabantu abalezikhundla ezizwayo kupolitiki
kubandla lezanu PF ungathi bayahlonitshwa bayaphakanyiswa yini omama kumbe ngumkhuba nje okhona elizweni lonke leZimbabwe
eZimbabwe sesikhangela ipolitical context yeZimbabwe ulusizi kubomama ngoba omama iconfidence yabo begcine beluzithemba elokuthi kambe umama engabusa yini ngelinye ilanga okhuba lo vele lokhu kubuyela back to iculture yethu iculture yethu iyancindezela omama kakhulu kedanisa kakhulu ukubona ukuthi upresident okhona manje umnankagwa uvice president wakhe umuntu ongubaba akulamfazi khona phana kwesesikhundleni esingcono kuyadanisa kakhulu ukubona ukuthi omama kuzanu PF abasela influence abasela power kuyadanisa kakhulu ngoba at the end of the day ugcina ucabanga ukuthi i-politics ngeyamadoda kuphela kodwa into emangalisayo yikuthi omama yibo abavotayo omama yibo abakhuthelele uhambe emhlanganweni omama yibo bathola begida kumarali ezanu PF begidela wona lawa amadoda asezikhundleni kodwa nxa sokubuya isikhathi sokuthi kukhethwe izikhundla amadoda akhethana wona wodwa
unkosazana Kimberly Pepe ulwela amalungelo abesifazana sixoxelaye esengilandi obe ngomkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uchiye kulokulwisana okukhulu ebandleni lakhe phakathi kwabasekeli bakhe unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Nelson Chamisa bebanga isikhundla sakhe uTsvangirai ufe ngenyanga edluleyo unkosazana Thokozani Khuphe labanye abamsekelayo sebehlaselwe kabili ngabasekeli bakaChamisa abanye bathi alubana uTsvangirai ekhona ngabe ukulisana konke lokhu akukho kodwa abanye bathi uTsvangirai nguye owavela wabangela yonke linyakanyaka enzakalayo kubandla lakhe uAnastasia Ndlovu usipha loludaba
eleZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukhetho njalo abantu lokhe besabhalisela ukuvota loba nje sekuqhamuke ubudlwangudlwangu ebandleni le-MDCT osekuchiye iningi labantu lisola kakubi lezi zehlakalo zodlakela njalo abanye basola yena uMui uMorgan Tsvangirai obekhokhela leli bandla bethi ukungalandeli isisekelo sombuso kungabe kuyikho okudale ingxabano esele imemetheka esedlule langesikhathi esaphila uMongameli Tsvangirai bekusiba lobudlwangudlwangu ebandleni kuze kuchaywe omnumzana Welshman Ncube onkosikazi Priscilla Misiahirambu iMushonga onkosikazi Trudy Stevenson labanye kodwa khathesi busuke badlodlomala sebubhekiswe kumsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende ebulawayo South umnumzana Joshua Mzacangulube ulandisa imbali yobudlwangudlwangu ku-MDCT
kube ngasomkhokheli oqotho ngoba yena vele ngokwakhe kazange alandele isisekelo sombuso webandla labo njalo uTsvangirai umuntu ade ngontando kayiphikiswa ungakhaya isikhathi kuphuma owilsman kuphuma labo Gibson bebanga into engaqedakaliyo ube ngafuni ukuphikiswa khona okwenzakalayo yikho kutshengisela ukuthi yena kade yikho khona sokuphuma sobala ukuthi akade kwenza konoko owaya ama-radical abantu bechabantu yinto esiphuma ngobukhokheli bakho kube kungasomkhokheli ade kulobuqotho phakathi
Umkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi uma ekhangela imbali ye-MDCT uMoyi uTswangirayi ubengahlukananga lo wayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe.
Kuyadanisa ukuzwa abantu beZimbabwe beqamba amanga ikasikhulu labo abakubandla likaMorgan Tsvangirai elalikhokhelwa nguMorgan Tsvangirai besithi yena uTsvangirai ube ngumuntu othanda ukuthula lokubambanisa abantu. Kusukisela kwasekuqaleni uMorgan Tsvangirai ngazange abe ngumuntu obambanisa abantu. Simbone sehlukanisa abantu kusukisela ngo-2005 kulandela izehlakalo zonke ezigoqele ukufika lapho kwathiwa khona owelisincume Ncube ngo-2005 eHarare kuzotshawa uMakhuphe kobulawayo, kuzofika lakathesi la ngemva kokuthi eselanda ukufa lapho esabona efaka ambo-vice president ababili abagoqela uMzori loChamisa.
Evumelana labanye, unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthi abe-MDCT kumele bazibuthe ngoba ubudlova ababenzayo bulakho ukuphazamisa ukhetho esibhekane lalo.
The late MDCT leader uBaba Morgan Tsvangirai contributed kakhulu kusituation yona le esibonayo u-MDCT by adding ama-vice president amabili. But also kuqakatheke kakhulu khathesi kunje yikuthi imuli ye-MDCT babheke phambili. Babona ukuthi i-MDCT is a major player in the alliance. Bona ngokwabo bayalida nge-example yokubambana. Umama uThokozane Khuphe lo baba uChamisa khathesi as things stand, yibo okumele bathathe i-equal responsibility of uniting the party.
Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa uthi okwenzakala ku-MDCT yimpumela yobukhokheli bukaMuyi obulakho ukuphazamisa hashi umanyano we-MDC Alliance kuphela kodwa izwe lonke jikelele.
Okwenzakalayo ebandleni leli kusobala ukubana uBaba uTsvangirai wehlulekile ukutshengisa ubukhokheli bakhe isikhathi sonke engumongameli webandla leli kuze kwefika esikhathini esithiya. Wehlulekile ukubuthanisa abantu abamlandelayo ebafake ndawonye, njalo lokhu kuzaphazamisa amalungiselelo ekhetho hayi ku-alliance kuphela kodwa elizwe lonke leli, ngoba ubudlwangudlwangu loba sebebutshengisa buza-affecta abantu bonke eZimbabwe ejikelele, njengoba sesiqalisile ukubona abantu belimazana lani lani.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Thamani Ncube uthi uhlupho olukhona yikuthi e-Afrika sakhela amabandla emuntwini, nanko ibandla le-MDCT kungathi langcwatshwa lo wayengumkhokheli walo.
Uhlupho esilalo kwezombusazo we-Afrika kumbe oweZimbabwe yonke jikelele esesilubona seluvela kathesi kwi-MDC yikuthi khona sakha amabandla phezu kwabantu, abantu labo nxa bengasekho amabandla lawo ebeseswele ukuthi khona aqhubeke kanjani.
Ubudlwangudlwangu obuku-MDCT sebuchiye umhlaba ubambe owangaphansi, lamanye amalunga aleli bandla ayanyekile okwamagama ngoba iningi belikhanyelele ukuba lizavusa ilizwe abantu baphume ebuzimeni bombuso weZANU-PF. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda lamhlanje emhlanganweni labesifazana abasuka kunhlanganiso ezehlukeneyo lamanye amalunga edale lePhalamende uthe ngabe kuyenzeka bekuza kuba kuhle ukuthi uMoyi uTsvangirai avuke abone okwenzakalayo, kodwa isisekelo sombuso yiso esingamela ngoba ngeke asavuka. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Awubuthele kancane wemzulu. Ehenke ephepapalaza. Awubuthele kancane wemzulu. Ehenke ephepapalaza. Awubuthele kancane wemzulu. Ehenke ephepapalaza. Awubuthele kancane wemzulu. Yenke pipa palaz We malume Engelu tandu chwala We malume Engelu tandu chwala We malume Engelu tandu chwala. tala we malume nge nukandu chwala
ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela bathi bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuvumelana lohulumende ngodaba lweholo emhlanganweni abawenze izolo. Iziphathamandla zebandla le-MDCT ezetheswa umlando wokubangela udlakela kobulawayo ezigoqela umsekeli kameya waleli dolobho umnumzana Gift Banda zizamiswa emthethwandaba namuhla. Twakazi omuhle kwanele okwamanje. Asidibaneni kuhlelo lwendaba zantambama ngesikhathi sika 7:30 lapho esizalethulela njalo ihlandla lesithathu lengxabanxoza enzakalayo kubandla le-MDCT. Olivalelisayo nguntungamilinkomo.